ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Amachono zihlobo alambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 Ngcwabakazi 2018 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngizibele ukuthi kungathani ngazathi ukukhulumeni executive yiye esikambulu ukuthi awukhami yangkhona abantu bazayigcina kuthi kodwa kungaba yiparliament ngoba ama political parties wonke onalawo ala ma problems kube yiba abaza constitute commission yangkhona sokuya labanye abaphaka bandle kwelizwe bathi parliament ibe yiye bavudaba lonalolu.
Umkhokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Kubhe uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe ngumantshi ngoba lokho vele kakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela umongameli uChalisa.
Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ledlileyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyi. Iningi labezimbabwe le-South Africa lithi impumela yokhetho isitshiye bengazi ukuba bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokeli welinye lamacele we-MDCT uNkosazana Thokozani Kubhe uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisithupha kodwa ethi kumele abunjwe lidale lephalamende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Kubhe utsho lokhu emhlanganweni letete lezindaba ehoteleni ye-Holiday Inn ngemva komhlangano webandla lakhe wokubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kokhetho. Uthi yena labebandla lakhe abalusekeli udlakela ekhuthaza kulandelwa komthetho lapho abantu labamabandla ezombusazwe belensolo.
Nxa singensolo sesilandela ama-channels aqondileni ukuthi siyekhuluma ukuthi insolo esizibonayo yilezalezalezale. Ku-unfortunate ukuthi lokho kuyenzakele mhlaka-1 kuyenzakele ukuthi abantu baphume bayeistradeni amasotsha lawo aphuma aresponda thina lokhu asibisapota anti kuthiwa kule commission esifakiwe sifuna i-commission icubungule udaba lolu ililungise kuthinazela ukuthi kungaphindi kuyenzakale futhi.
UMakhube uthi njengoba ukhetho seluphelile ufisa ukuba ngabe uMnangagwa uqoqa umhlangano lawo wonke amabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho ukuze bakhulumisane ngentuthuko yelizwe.
Ngizibele ukuthi kungathani ngazathi ukukhulumeni executive yiye esikambulu ukuthi awukhami yangkhona abantu bazayigcina kuthi kodwa kungaba yiparliament ngoba ama political parties wonke onalawo ala ma problems kube yiba abaza constitute commission yangkhona sokuya labanye abaphaka bandle kwelizwe bathi parliament ibe yiye bavudaba lonalolu kuzancedisa ukuthi bonke abantu akade benze nisolo insolo zabo zizafakwa ndawonye impumela ezaba khona kungapho abantu bonke bengavumela ngayo executive ekwenzayo uzama le-province but kungaba yiparliament laba ama-political parties wonke akhona ngile themba lokuthi abantu bazavumelana betho ukuthi lekho yikho okungayizwanga kuyo sibone ngazathi lokho yikho okumele ukuthi ngabe kuyayenzeka.
Omunye wabathole isikhundla sokumela uZulu edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga uthi usezoqhubekisela phambili ezinye zezikhalazo ayethe wasukumisa edale eledlule.
Okukhulu into yami enhlala ngikhuluma ngayo i-sanitary ware kumele sibuyele siyekhuluma ngayo. Akusebenzi ukuthi singathi singuhulumende omutsha abantwana bethu bengakwanisi ukuya esikolo because abana sanitary ware. Second, kumele sikhangele into le ye-66 bimele iphele kathi singu-2018 kodwa upresident elect wayevele evumelane lathi siqalise ukwenza into zethu zokhuluma njengabomama wathi into le uza-extend uzavumelana thi ukuthi kuyi-extend. So the one thing that I'm going to bring into the house immediately as we open is to push for an amendment for the extension of the court.
Uthi uzophakamisa njalo udaba lokutholiswa kwabesifazane amathuba ngokungena kwezombusazwe hathi ngokukhethwa inkokheli yesilisa ebandleni kodwa bekhethwa ngabanye babo.
Wena njengomama kumele ube kubhalothe omama bakuvotele wena njengomama ukuthi ungene. Hayikhona lokho kuthiwa amadoda ayahlala phansi akhuluma ukuthi nafuna uzibandlozibandlozibandla. Akusokhotha yabomama, iyabe ikhotha yabobaba abalethayo omama bababa abafunayo. Okwesithathu sikhangelele ukuthi upresident elect is going to make sure ukuthi this time icabinet yakhe iyabe yalabomama 50% yomama. Bakhona omama eparliament, omama abayoung abayi-intelligent, akula excuse yokuthi angabe labomama kucabinet. So sikhangelele khonokho ukuthi manxa sengena esikhundleni sangkhona enguye owayebe ngupresident oyabe ekhethwe ngabantu uzakwenza khonokho esilukhulumayo.
Abe-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe bathi leli lithuba alitholisiweyo uMnangagwa ukumanyanisa ilizwe ukuze lisebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho lesimo kungakhangelanwa ngemihlobo kumbe indawo. Abezombusazwe kanye laye uZulu uyakhuthazwa ukuba asebenze ndawonye ukuqhubekisela ilizwe phambili, hathi ukube lokhe kudonselanwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo, mthwakazi omuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odlulayo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabatsha azithembisayo edinga usekelo lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318. Sitholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyaFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Abalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu lweviki edluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Abantu laba abangaba ngamachumi amabili lasikhombisa 27 babotshwe emhlaka 2 Ngcwabakazi ngeviki ephelileyo besetheswa icala lokubangela ukudlwangudlwangu phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. UMantshi, uNyasha Vitorini ubavumele ukuhlawula isibambiso semali ezingaba ngamadola amachumi amahlanu $50 ngamunye ukuze bathonisiswe besuka ngekhaya. Igqweta labo uMnumzana Gift Mdisi uthi bajabule ngenyathelo elithethwe nguMantshi.
The judgment was fair. The magistrate granted bail after analyzing the facts.
Isahlulelo besisihle ngemva kokubalisa izehlakalo zalokho okwenzakalayo ngalelo langa. Behlulekile njalo ukubalisa ukuthi omunye ngamunye walaba batshengisile waphambanisa ngaphi lokuthi ngani kumele bayiswe enkantolo. Behlulekile konke lokho.
Uqhubeke ethi abashutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obucacileyo obutshengisa ukuthi laba bantu bangabe beyingozi emphakathini. Omunye walaba bantu obekade evalelwe ongathandanga ukuthi simveze igama wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguMantshi.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe nguMantshi ngoba lokhu vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela uMongameli uChamisa.
Omunye njalo ongathandanga ukuveza igama usole kakhulu ukusetshenziswa kocuku ngabezomvikela kulesi sehlakalo.
Eqinisweni lonke mfowethu, thina siyizimvu nje esezinikelwa nje ngoba bakhona abazama ukuzigeza ecaleni abalenzayo. Ukutshengisela kwethu kwakungelani lokudubula abantu abangelacala njalo abangelazikhali okwayenziwa ngamasotsha.
Igqwetha labantu laba lithi bakhangele ukukhululwa ngokugcweleyo ngoba vele bengelacala abalidalayo njalo abatshutshisi bengelabo ubufakazi obukhomba lokho. Kusenjalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu e-Zim Rights isikhuthaze uhulumende ukuthi ashiyane lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo lokubabopha ngoba lokho kulungelo labo ukuthi bakwenze njalo kusemthethweni. Abantu abahlala emalokishini aweHarare babikwa sebephilela evalweni ngokuhlukunyezwa ngamasotsha usukela ngodlakela lweviki edluleyo kodwa umphathintambo obona ngobudlelwano bezimbabwe namanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusomoyo uphume kuphephandaba leherald elandula limbiko esithi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu kawamangalelwe emapholiseni mele 27 kuseharare ngigibson bebe
kusenjalo kubekwa kube lezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu ngokutshaywa ukuthunjwa ngamasotsha endaweni ezijiyeneyo zelizwe kodwa kobulawayo lendaweni eziningi zemhlubulweni wemandebeleni kubikwa kungela kuxokozela kwangemuva kokhetho njengakwezinye izigaba zelizwe owayemela iphelandaba Mpopoma edalela ephalamende elisanda kusuka umnumzana Joseph Chuma engowebandla lezano PF uthi kulabantu abacatshangelwa ukubana ngamalunga omanyano we-MDC Alliance abazame ukubangela udlakela edolobheni lakobulawayo kodwa bavinjwe ngabanye. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kuhlelo lwethu olwe-Studio 7 olwasebulenjini olwe-Special Edition esilugqibe lamhlanje emini.
Ubulawayo namhla unginike nxa sikhuluma ngolimi lesiShona uyazi unike amanye kunyuku ukubambela ubulawayo wala wathi thina ngapha njengobulawayo asifuni budlwangudlwango asifuni mbisinto kuyala even bona sika amalunga be-MDC abanye bahle bawala bathi noloko komsindo thina sikujwayelanga sikufuni lapha kobulawayo babamba nebakhuluma ngelizwi elilodwa elizwane ukuthi thina la asifuna umsindo bake bakuzama abanye be-MDC yade zifukeza umsindo beqalisela laphana endani othi akuse-Trade Gold laphana ojela uhlela kunosiphatheleni kodwa abantu bahle babagombolozela amasinyane bahle babathithi hhayi lapha ningafuna ukuqala lokho enifuna ukuqala lapha siyaqhizana lani kathesi imvili ungakabuyi la mapolisa asifuni izinto zobudlwangudlwango lapha ngoba nxa ubudlwangudlwango busenzakala awusoze uwanelise ukuthi ubucontrol oza kufa ngubani kufuna ukufika lalowo muntu ongelani lalokho okwenzakalayo kwaphana njengalokho esakubona wenzakala eHarare umama lwani usomabhizinisi owayezezelo owagcina esedujuliwe wafa kanti imbule yakhe uyakala abasoze bephinde bembone futhi amandla kade wasizela khona asakwazi ukuza hamba njani ngenxa yodlwangudlwango apha engelani labo so abantu bakubulawayo bakwalile khonoko bathi asifuni into enjalo siyabambana even ungavula kini i-Facebook page yami uzabona ngimail abantu be-MDC begqoke amarigali yabo nami ngigqoke yami sibambile sikholiseka ndawonye ngoba siyakwazi ukuthi singabantu abavela ebantwini ubuntu esikugijimisa kakhulu ngapha kobulawayo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpopoma edalela ephalamende esanda kwedlula engowebandla lezanu PF ubekhuluma kuhlelo lwe-Studio 7 obelusakazwa njalo lasebulenjini ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yebulenjini eye-Facebook olwe-Special Edition esilugqibe lamhlanje. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Abantu bakwele Kenya kanye labakwele Tanzania bananze iminyaka engamashumi amabili kwabulawa abantu abangamakhulu amabili lamashumi amahlanu 250 ngabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda baze baphosele amabhomba ezigodlweni zabameli bemelika emazweni lawo omabili. Kuthi-ke umsebenzi wokuzama ukuhlenga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Indonesia eyenzakele ngesonto uqhubekela phambili esihlengeni se-Lombok. Inani alasebefile kule ingozi selisedlula ikhulu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshabalaliselwe imizi. Iningi labeZimbabwe kwele South Africa lithi impumela yokhetho isichiye bengazi ukuthi bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuguqula isimo eZimbabwe. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bebeveza ithemba besithi lolu khetho luzaletha uhulumende omutsha ozaguqula isimo ikakhulu kwezomnotho labo babuyele ekhaya. kodwa akinengikhathi esilithi limpumela ebachiye bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Bongani Halimane, umgcini ihlalo ebandla lezaphu kwele South Africa, uthi kusiya ekhethweni ubezimisele ukubuyela ekhaya ngoba ecabanga ukuthi amabandla aphikisayo azanqoba. Kodwa ke uthi ukuchitheka kwaleli phupho sekuphazamise icebo lakhe lokubuyela ekhaya.
Ngizoqhubeka ngilapha eSouth Africa ngibhekile ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. Njengalokhu abantu bekhethile inkokheli zabo, sibona ukuthi lezi nkokheli ziphethwe ngabantu zizokhona yini ukuphakamisa zivuselele i-economy yelizwe, zicreate lamathuba emisebenzi. Ngoba sikwazi ukubuyela ekhaya siyohlala imisebenzi ingekho.
Abanye bathi njengoba vele lempilo isinzima kwele South Africa, sebedidekile ukuthi bazaqonda phi. Insizalo sezimbapho umnumzana uchasise ligwaza uthi sekufanele bemukele okukhona ngoba ngeke bephile emazweni impilo yabo yonke.
Asikabi kahle kahle nengqondo e-right ukuthi sizokwenzani ngoba asikakaboni ukuthi kwenzakalani. Khona abanye abantu basafuna ukuthi bahambise abanye enkantolo ukuthi akukhona bangawina. So asikabi kwazi kahle, kodwa ke sesikulindele ukuthi mabe solve lento sesikwazi uba nowini leyo. Hayi, mina ngokubona kwami ngomunye wabantu abafisa ukuthi hayi ngihambe nje ngiyoqala a new life in Zimbabwe.
Le nto esekelwa ngabanye abathi loba bengalisekeli ibandla le-ZANU PF, indlela umongameli Mnangagwa abesenza ngayo ukhetho lungakafiki itshengisa ukuthi ulaso isifiso sokuguqula isimo eZimbabwe. Umnumzana Kanisha Zingane obencintisa esikhundleni someli wedali lephalamende Gwanda Central emele ibandla lezaphu uthi sekuyisikhathi sokuthi abasemazweni bekele ukugoga izandla befuna ukulungiselwa ngabanye isimo esekhaya.
Kanti-ke kodwa abantu bakithi bagcwele kuFacebook lakho konke bayakhuluma nje kungela abakwenzayo. Asifundeni ukuthi sifake nini imali yethu lapho kulo mlomo wethu khona, siyekele nini ukuthi sitshiyele abanye sithi bazolungisa, ngoba phela abantu abanikezwa ithuba lokuthi balungise bayayengeka lula, beyengeka ngokudla la ngalokho okunye okukhona. Lokwethuseleka abantu bayethuseleka, sokudingeka kama-diasporians siqale ukuplana ukuthi senzani ukuze silithathe leli lizwe.
Abanye ke bathi uzacaca ngemva kwempikiswano yempumela yokhetho ukuthi bayahlala kuleli kumbe bayabuyela ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Izihambi eziphuma eZimbabwe zingena emazweni afana laseBotswana kanye laseSouth Africa. Zikhala ngokuthi abohlangothi lweZimbabwe Revenue Authority ZIMRA abayibo ababuthanisa imali kahulumende bayabakhuthuza bedinga imali yohlobo lwama-bond notes ukuthi ingaphumi elizweni ngesikhathi kulodubo olukhulu lokusilela kwemali emabhanga kweZimbabwe. Yintathele zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHabron kwele Botswana ngokugcweleyo.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende emngceleni etshiyeneyo yelizwe abeZimra babikwa bekhuthuza abaphuma elizweni bedinga imali yohlobo lwama-bond notes emzameni yokulwisana lodubo lokuselakala kwemali eZimbabwe. Abaphuma elizweni lokhe kudlule ukhetho bathi abeZimra sebeqinisa umsebenzi wokukhuthuza isihambi kudingwa imali yama-bond notes. Unkosikazi Emily Chuma uthi kukhanya kulokuqiniswa komkhankaso wokudinga ama-bond notes ngemva kwembiko nyakenye ethi imali eningi yohlobo lolu ingena emazweni angumakhelwane afana le-South Africa, Mozambique, Botswana kanye le-Zambia.
Eboda kuyasetshwa sibili kuzwa omama abasetshwa ngomama, obaba abasetshwa ngobaba. Kuthiwa akula mali yangapha edlula ibhoda. Imali kumele isale ngapha. Kodwa ukuthi bayisa ngapi kwesingakwazi, kumbe bayayisarenda kobakhula sikwazi.
Esinye isihambi esanda kungena eBotswana uthi ukudinga amabond notes emngceleni ayisikho ungakhipha iZimbabwe enkingeni yokuselakala kwemali.
Akuqhakathekanga ukuthi kukhulunywe ngemali ephumayo. Okuqhakatheke moyo ukuthi kulungisiswe i-economy eyiyo ezakwenza ukuthi imali itholakale. Ngoba looking at amanye ama-countries angomakhelwane ethu labo ezabo imali ziyaphuma from ama-countries abo. Like opula or rand, even as far as US dollar from America, kodwa soze asake sizwe bekhuluma ngokuthi imali yabo iyashota kumbe iyabakhathaza nje.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma ama-bond notes ephuma elizweni ekugcineni kwelanga azaphenduka elizweni ngoba ayisohlobo lwemali olungasebenza kwamanye amazwe.
Ngikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo sokusetshwa imali esithi ibhondi not lichiwe ekhaya. Iyo imali ekhona yesincenga ngayo kuyawoda. And at the end of the day vele iyaphenduka ibuye ekhaya ngoba eBotswana kalisebenzi. Kungaze libe liphumile labe uphumele ingakanani. Okuzosibuhlungu ukuthi abantu abaphumala nabantu abaphila ngakho ukuthengisa. Nxa umuntu esethathela ukuthi somele abuyele ehlala phansi, usebenza yikho, uyaphila njani lo.
Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe nyakenye libike ukuba udubo lokusilela kwemali lubangwa ukuthi ama-bond notes amaningi ayaphuma elizweni engena kumakhelwane. Ngesikhathi imisebenzi silela eZimbabwe, abanye ikakhulu intsha isiphila ngokuthengisa imali emngceleni efana le-Plumtree kanye le-Ramokhwebano lemadolobheni afana le-Francistown kanye le-Haboroni. Abanye sebethole ibhizimusi ikakhulu ekuthengiseni i-bond note kanye le-dollar le-Melika. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 eSavron kwele Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz ushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yabo ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lilakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho okubhalwe Live Talk, lifone inombolo, liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Inombolo njalo 001-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika, eBritane loba kwezinye indawo zomhlaba. Lilalele kumsakazo weStudio 7 owe Voice of America osakaza use Washington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Sokuleminyaka elithumi ilizwe leRussia lahlasela eleGeorgia elilabantu abayizigidi ezine 4 million. Waqhamuka ukulwa phakathi kweleRussia leGeorgia kulandela ukuthobelana phakathi kwamazwe la. Kubanga ukuthi eleRussia lahlasela izabelo ezibalisa iAbkhazia kanye leSouth Ossetia. Mhlaka 7 ngoNcwabakazi ngomnyaka 2008, eleRussia lisebenzisa imibhobho eyesabekayo njalo lendizamjina ezithwele inkafula kufa lahlasela eleGeorgia. Amabutho akweleRussia afika inkulungwane eziyisikhombisa 70,000, angqikilana laweGeorgia afika inkulungwane ezilitshumi 10,000, lamanye posi afika lelo nani ayemelele ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Impi le yaphela ngesiphangiphangi njengoba ibutho lakweleGeorgia lalikhulelwa ngeleRussia. Ilizwe leMelika libambisane leleFrance kanye lamanye amazwe akuzwekazi leEurope ahlalisa phansi eleRussia leleGeorgia kwavunyelwana ukuthi kukhulumiswane umlotha. ele Russia lavuma ukwenza lokhu loba nje labasela impile ngokuhlasela ele Georgia okumangalisayo. Ele Russia lagcina lisithi isabelo se Abkhazia kanye lese South Ossetia selozibuse. Selagxila impande ilizwe le Russia endaweni lezi. Ilizwe le Russia lenza lokhu okungekho emthethweni lakusivumelwano sokuqhumisana umlota. Umnumzana Mike Pompeo, umphathintambo ogatsha lwemelika olubona ngokudlelwana labanye amazwe olwe-State Department, uthi kubi kakhulu okwenziwa lilizwe le-Russia. UPompeo uthi ele-Russia lephula umthetho wokudlelwana labanye amazwe owe-Charter of the United Nations kanye le-Helsinki Final Act. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe lemelika.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingumayigoke, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabatsha azithembisayo edinga useke lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyeFacebook eyekhasini lethu LVOA Ndebele.
Ingoma emnandi ngempela, ingoma esigqiba uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Umgokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Kuphe uthi uyamukela amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa kuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azohlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Abalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo OMTC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.